Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabe ngena ebulenjini kumele bachaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo. Bengephula umthetho bazabotshwa, abacala abo athonise okusemthethweni bajeziswe njengalokho okwenzakale komunye wethu ohlala eBrithani. Emthethweni inkulumo esizenza ebulenjini ziyafana lenkulumo esizenza ebantwini, akuchiyananga. Okuqhakathekileyo ukuthi khona inkulumo zakho zingabi ngezephula umthetho welizwe lonalelo yabo okilo.
Khona nxa sikhangele umthetho owasetshenziswayo ukubopha lo undoda weZimbabwe, ngumthetho esingathi nxa sukhangele siqathanisa leZimbabwe, ngumthetho onjani nxa ukhangele wena, umthetho olungileyo na?
Umthetho owasetshenziswayo ukubopha omnye wethu lo abamhambise ejele lapha eBrithani ngowe-terrorism kumbe ngithi anti-terrorism, ngumthetho walapha eBrithani. Ngokubona kwami wona umthetho wangkhona asiyo ngaso umthetho omubi. Ikuthi nje omunye wethu mbona ngazathi ekhuluma ngumuntu owakhuluma ezondile, angikhola ukuthi yena wayenjonge ukuthi khona kube le terrorism. Kodwa wona umthetho wangkhona masi ukhangele, mina mbona ngazathi ngumthetho olungileyo, ngoba i-terrorism kasiyonto enhle ngoba ibulala abantu abaningi abangelamacala. Njengomzekeliso ngingakhuluma ngezinto ezenzwa ngabo Al-Qaeda, ISIS o labo Boko Haram.
Khona ukuthi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane sibotshwe ngokudala icala elingaba licala eZimbabwe, ukubona njani wena lokho?
Into eyayenza ukuthi omnye wethu lo abotshwe asiko ukuthi wayephula umthetho weZimbabwe, ikuthi wayephula umthetho weBhilitane kungelani lokuthi umthetho lo uyafana yini eZimbabwe. So ikuthi kumele abantu bazwisise ukuthi khona undoda lo wabotshwa ngomthetho, ebotshelwa ukwephula umthetho weBrithani. Yebo ke ungaba ngomthetho ofanayo eZimbabwe, kodwa yena wabotshelwa ukuthi wephula umthetho weBrithani, kungenani ukuthi wayekhuluma ngeZimbabwe. Kuyafana lokuthi ngabe wayekhuluma ngelinye ilizwe, as long as wayekhuluma into yephula umthetho weBrithani wayezabotshwa.